siya lamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa nonkosikazi Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, esibona ngenhlelo zokuqhutshwa kokhetho kulelo bandla. Sihlaziya izehlakalo zodlakela eziselizweni, ikakhulu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho zithinta njani abesifazane.
Udlakela lolukhona elizweni alukhethelekile ukuthi ngumuntu ongumama kumbe ngumuntu ongubaba. Kodwa nxa sikhangela esikhathini eziningi obaba bayenelisa ukuzivikela nxa siqathanisa labomama. Sibona nje ukuthi udlakela lolu asikudlakela oluthuthwa yikutshaywa kuphela kumbe ukulimala. Yebo siyakubona ukutshaywa ukuthi kukhona njalo ukutshaywa lokhu kwenza kuyahlukumeza abantu. To psychological ngoba kukwenza abantu becine besesaba and njalo labo mama labo basebebona ukuthi nxa kutshaywa abantu abangabo baba bona njengoba mama kuba nzima ukuthi bazivikele yikho suzabona omama abaningi sebesicina sebesesabela khatshana sebengasafuni ukungena endabeni ezokhethu njalo sizakhangela okunye ukuhlukunyezwa ukuthi lokho esingathi intimidation abantu bayethuselwa siyazi nxa sikhangela emakhaya lapho kule intimidation eningi omama bayatshelwa ukuthi nxa lingekela ukuvotela kumbe ukusekela ibandla lezanu lizancitshwa inhlanyelo kumbe lincitshe ukudla siyazi ukuthi esigabeni eziningi kulendlala abantu abaningi baphiwa ukudla nguhulumende bephiwa ngabosabhuku bephiwa izinduna bephiwa ezigabeni lapho abahlala khona kumbe amavidiko yikho sizabona ukuthi umama uyabe sesaba ukuthi nxa engasekela ibandla eliphikisayo uzancitshwa ukudla njalo lokuthi kuzamhlukumeza ukuthi nxa engancitshwa ukudla abantwana bakhe bazaphila njani. So ngeyinye ngolunye udaba oluhlukumeza omama sesizakhangela ukuthi kulento le okuhlukunyezwa lokho ke kwayenzakala kubo Honorable Joanna Mamombe labo Cecilia Chimbiri labanye khathesi kulodaba lolukamo Blessing Ali owabulawa ngabuhlungu bemquma ngezinye izinto ezibisela omama ngemuva eziyenza besabi lokuthi bengasoze besebenze kakhulu entweni ezombangazi. Thina njengebandla siyakubona khona lokhu sihlezi sikhuluma khathesi sibhalele i-ENPRC sibhalele le-Human Rights Commission le-Gender Commission ekhangelane labomama ukuthi lina yini elilamandla woku-investigator izinto zona lezi ezikhangelane lokuhlukunyezwa kwabomama kumbe labantu jikelele ngesikhathi sombusazwe. So sicela likhangelise udaba lona lolu labantu abaphambanisayo bebabophe bebahambise entolongweni njalo lamapholisa sihamba siyaripota emapholiseni but kukalutshwana kokuthi sithole impendulo esizifunayo njalo lathi njengebandla sizabona ukuthi senza ngoba ngenye indaba yona le eqakathekileyo kudaba lethu lama-electoral reforms ukuthi sikhulume ukuthi kube le-code of conduct ukuthi amabandla azabonakala ekhuthaza udlakela kumele ajeziswe kumbe akhitshwe ekhethweni kumbe amiswe ukukhontesta ekhethweni ngoba abe yenze izinto zodlakela eze-violence.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kulelo bandla. Ibandla le-ZANU PF lihlezi lilandula ukuthi libangela udlakela njalo lithi ababangela lokhu kufanele bebotshwe ngamapholisa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington.